Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport beseSouth Africa. Igqwetha elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Michael Cohen uqhubeke esipha ubufakazi kucala lokufumbathisa elethethwa umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe, kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathintambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo United Nations yacela imali engange US$429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi-$2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Moki Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathini. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela inkukhu zilandela inja mayisi yakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi indlala inzima lempisi lapha zithi lathi sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla, khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo?
Ihlelo lokudla lonyaka intunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February ukuthi ukudla kuyabuya. Akathesi ukuthula kula khona ongawuzwela umoya nyana ukuthi kumbe kulokudla kubuyayo lama councillors zithulele zwi. Noma sibabuza hayi akulokuphendulayo. Hayi ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho inhlala khona lapha eZimbabwe angaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zona inhlelo kusathuli kuyamangaza yathi kuthuli zwi. Abantu mabesizwa kuthiwa kulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa, hayi hayi zwi asazi ukuthi kwenzakalani, but kwathiwa ukudla kunenge. Kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kule ndlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho? Kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona isikhathi nesedlule?
abantwana sikhulume ngabo uyabona lapha leminye ithembe sasizibone ze-Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla edle kanye ngelanga into engayijayelanga hhayi ebantwaneni kulusizi la uyathi uhlelelayo uswele lapho ozacatha ugcina uphuma ngathi uyatheza inkuni uthathe o-3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba isikolo kulambile angazi lokunye okuyaba kulo mphakwanyana khona ngale amshiwa kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hhayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazi thini zabona nje nengedeli kukhangela ngamehlo abomvu
lo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni lo Ntokwemile Nkomo weStudio 7. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi lanxa bebethule umbiko ukuthi lolu hlelo luyaqala kuyona le iviki akuseyi kuba njalo ngoba basalinde iqula elivela ekhaya ukuthi lizophathisa ngokusungulwa kwalolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kudala sincenxa simcela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kuzigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesibhoko esifana nawe. I-process leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingokuqamba kanje ukuthi okunye dekhupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledweni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulusizidokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho bathi basafaka ama-fibe ye okutsho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyabonga konke lokho okwenziwayo nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendene ngoba kudala sisele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka sinokwenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fibe sekuphelile vele uhlelo luyangena kungakapheli ivilel elilandelayo. So we expect in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngamakwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leziki asazi ukuthi phelinto zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngendlela zayo kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angilezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Ukhona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani nasibiso lo ngakuthi sihambe solunga into zakithi nakho phela akusincede ukuhlaleni izini size sinuke kuze kube ukuthi thina njalo yithe sikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya hayi loko ngeke bakhulumela abayizalanje lapha ngoba siyaxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngizobe nginamanga mhlaba amuzake cela malokho kwenzeka kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitele nokunye kuyabe ubahlupha kodwa bakuhambeke batele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi le nto le uma siyethewe ebantwini izohamba kahle na.
Lo-ke ngumnumzana Wongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Abasakhulayo bathi bacela uhulumende ebasekele ngazo zonke indlela ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukuzibona sebengena emikhubeni emibi ephambana lemithetho. Bathi abanye babo bagcina sebengamasela ngenxa yesimo esibi somnotho esenza behluleke ukuziphandela. UTobias Mudzingwa uyalandisa ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha bathi bayazama ukuphila ngendlela eziqondileyo kodwa lokhu kuyehlula njengoba isimo somnotho sibabamba ngamandla ukuthi baphile ngendlela eziphambana lemithetho yelizwe kanye lenkohlakalo. Ukukhanya Ndlovu osakhulayo kobulawayo uchasisa kabanzi ezinye indlela abanye abatsha abaphila ngazo.
Kulezi nsuku sisebenza ngokukhona, angeke ngife ngendlala kulo muntu owangiphe imali. Kuthe njalo ukugolegole sokuyindlela yokuphila lapha eZimbabwe, yikho lathi sifumbathisa imali ukuze ukuthi kuphumelele. Angisakhulumi phezu kokuthengisa imizimba kanye lobusela osokufika amazinga ethusayo kwelakithi.
Omunye laye osakhulayo uTabeth Baloyi ohlala eMkhoba eGweru uthi usesehluleka ukuziphilisa.
Mina ngathatha idegree lami ngo-2017 kodwa angatholi umsebenzi ozwayo. Ngithengisa yonke into engangipha imali, kungaba yimpahla, ukudla, igwayi kumbe utshwala. Ukuphomba uzihlalela nje kubuhlungu, yikho ngingena ngayonke indawo ngizama ukubambanisa.
Kodwa loba isimo somnotho sisibi eZimbabwe, bakhona abathi abatsha akumelanga belahle ithemba. Omunye wabalombono lo ngu-Addington Mpofu ohlala kobulawayo.
Akula muntu ozenza i-corruption njengobaba mina ngabo. If you are caught corrupt, noma ulegazi legolidi, noma ulenyembe zoluchu, noma uyini, noma unjani, if you are caught corrupt in this country, abadlali njalo uyahamba. Sithembe lokuthi is going to continue fighting corruption and eqinise futhi kakhulu ukulwa against corruption.
Kulenhlanganiso ezisebenza labatsha ezigoqela e-National Association of Youth Organizations ezaqhuba uphenyo lokucubungula ubudlelwano obukhona phakathi kokuqonga kwenhlupho ezibhekana lozulu empilweni eZimbabwe lokuqonga kwezehlakalo zobugelekeqe kwabasakhulayo oluveza ukuba balakho ukuba iziqoqodo abatsha uma bethwele nzima. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabo abatsha umnumzana Thino Machakaire uthi zichiyene indlela abasakhulayo abaphatha ngayo inhlelo zabo eziqhutshwa nguhulumende.
Sesi le minyaka eminingi sikhuluma phezu kwebhanga labasakhulayo ele-Empower Bank kanye lezikolo zokufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Sikhona njalo ukubafundisa phezu kokuqhuba amabhizimusi kodwa kalutshwana babuya ukuzothola lolu ncedo. Yisifiso sami ukuthi abasakhulayo bonke bethathe amanyathelo okuzithuthukisa bencedwa lugatsha lwabo.
Kodwa ingcitshi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi zimbi indaba nxa kukhangelwa impilo yabasakhulayo.
Ye, lo nyaka umkhathi womile kakhulu, akula kudla, akula manzi, akula msebenzi, ukudla kuyadula. Abatsha ama-youth yibo abangasebenziyo. So nxa zokunjalo kusuka kuhlukuluze bona kakhulu ke uthole sebengena entweni ezingayisizo, sebeziphilisa ngendlela ezingaqondanga.
Umoyo uthi kule ndlela abatsha abangaziphilisa ngazo ezingasoze ziphambanise impilo zabo ikakhulu kwela kusasa.
Ziningi nje izinto abanye sebabone bepheka lokhu nalokhu ama dishwasher abanye umbone bepheke ukudla bethengisa ezombazo ezensimbi welding kodwa kufuna imali ukuthi ngabe bayancediswa abatsha bethole ama tools okwenza khonoko.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police la wayakufakaza ukuthi amacala adalwa ngabasakhulayo lokho esanda eZimbabwe agoqela ukubamba abantu inkunzi, ukuthengisa izidakamizwa, ukuphatheka kunkohlakalo, ukubanjwa ngamandla, ukuthengisa izocansi kwabasakhulayo besilisa labesifazane ukuze babhadale indleko zemakholitshini lempilweni nje lokunye okunengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwezemnotho namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology iNUST ngokusetshenziswa kwemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig esilesikhatshana isemphakathini. Kayitholakali kwezinye indawo zelizwe ezigoqela kobulawayo Gwanda, Lupane, Victoria Falls, Beitbridge lezinye. UDlamini uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Izigisibone ingathi iqale abantu bayesabela abantu bengathi abayamukeli lula kodwa xa siyikhangela kathi amavinkili amaningi anisekhululeka ukuyamukela siyabona lezi ingatsha zikahulumende seziqale ukuyamukela loba nje nxa sikhangela ezigabeni ezindaweni njengakobulawayo ayikavami kakhulu ngenxa yokuthi udaba lwentshintshi beluvele lungakhathazi kakhulu kumakhombi lapha kungafanele ezinye indawo kodwa hhayi emavinkilini amakhulu siyayibona hhayi iyamukeleka isamukeleka kakhulu nge-electronic format abaningi abakayibambi yona ezandleni ngokwayo basayikhululeka ukuyisebenzisa isemafonini isemakhasini isebenzise emoyeni kakhulu kula kubanjwa kwezandla kakhulu.
Ye kodwa siyezwa kuthiwa ke ingani iyasilela kwezindawo nxa abantu befuna ukuyisebenzisa kwenziwa kwini khona?
Bona ngani yenze ngabomo ibhange elikhulu lelizwe bayevele betshile ukuthi bazayenza ibe lutshwane ukuze ingamemetheki kakhulu kokuthi izagcina iqinisa umkambolwana wensitha. Bona okwenza ingamemetheki kakhulu yikho khona ukuthi abayidindanga yabaningi banze yabalutshwane ebambeka ngezandla eningi yangikhona isebenziseka isemafonini bazama ukuthi babalekele ukuthi inganda kakhulu mhlawumbe singabuyela iqubule inflation njengokuthi sasikubone njani. Ngakho bonani bazama ukuthi bayingenise mbijana bayigenise ilinani elilutshwane nje ukuthi ibe ijoke imisebenzi emncane okuningi okukhona kusebenze nge-electronic format.
Kodwa kuyasebenza khonokho yini kumbe vele kufana lokuthi nje babambe into etshelelayo la?
Usebenza wakhona iyasebenza sibili esingakakunanzeleli ukuthi lizabambe kanjani kakhulu emavinkileni ayo izikwelete lana nje abo TV sales naye labo Edgars ungabona labo sebefake intengo yabo kutho ukuthi hayi sebeyithemba ukuthi isindo sayo siyabakepu for the next 6 months or more yikho kare sibona lonke umuntu usayilunguza basayithatha mbijana kodwa hayi izaphutsha izaqina
kodwa bayevuma yini abaningi kodwa ngibona kubona kwabo
kodwa wonye isilalo ukuthi iZimbabwe is largely an informal economy. Ngakho informal sector hayi abakayamukeli kangako. Abangathi bayamukela kakhulu laba abakuformal economy. Yibo abayamukela kakhulu. Laba abangapha kweinformal sector ngathi basaqina i-multi-currency. Mhlawumbe labo basafuna ukuqala babone ukuthi imi njani ngapha kuma-formal. Ngoba informal economy vele yayivele yona idolarize kuqala. Ngakho ke akumalisi ukubona besayilunguza abayamukeli kakhulu. Baze kuqala ukuyamukela mhlawumbe ngabe ufuna ukubhadala lezi zinto ekhansilini.
Ye kodwa siyabona vele kuya hlupha phela abantu bahola iziki kabahola idola ilemeleka kakhulu akunjalo Dlamini?
Kunjalo kakhulu ikakhulu abaqhatshwe ku-formal sector bahola iziki kwedlula imali yamanyamazwe yikho uhulumende wayetshile ukuthi hhayi uzabe sehlisa mbijana ukusetshenziswa kwe-US dollar le mali zamanyamazwe kusiya kungena ke imali yakithi ngoba kathesi abaningi vele sithola imali abantu abaningi abaholayo bahola imali yakhona phe iziki kule American dollar.
Ye kodwa mina nxa ngile ndlu yami ngeke ngavume ukuyithatha akunjalo.
Ye abaningi kukhanya ababhaxisayo abakayamukeli iziki basafuna imali yamanyamazwe.
Lo-ke ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezonotho esebenza ekolejini le-NUST kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kobulawayo. kweziphathelane leMelika. Igqweta elake lamela umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weleMelika, umnumzana Michael Cohen, uqhubeke sipha ubufakazi kucala lokufumbathisa aletheswayo. UCohen uthi uTrump wamtshela ukuthi asebenzise imali yakhe ukwenzela ukuthi kungabi lobufakazi bokuthi nguye uTrump owabhadala uStormy Daniels. UCohen uthi ulandule okukhulunywa ngamagqwetha kaTrump athi wabhadala imali efuna ukufihlela umkakhe uMelania udaba lwakhe loDaniels hatshi ukufihlela uZulu weleMelika owayezamvotela. UCohen uphinde waveza ukuba kulomunye njalo ntombazana uKaren McDougal owayethandana loTrump owafumbathiswa nge-$150,000 ukuthi engavezi lindaba phambilini kokhetho luka-2016. UCohen uzaqhubeka efakaza kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okwakhathesi kuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi uCohen nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yikho ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhe izolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokhu kuthiwa i-cross examination, angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumayo leyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhuluma iqiniso oqamba amanga. Ubonakani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhixa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma kazange aphonge wasukela akhulume. Wakhuluma evikela owaye ngubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engange imali leya inkulungwane leyi lezi mali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenza. Yimfulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni, kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripot.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo weleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
eloku sikhuluma ngalabo omnankagwa laba sithi omnankagwa laba vele abaseyi-government right la. Kumanje bayenza lama tissue, bayenza lama paper. I-passport bona bayifuna ngemali zakho amanye amazwe, kabayifuni ngaleli zigi labo le. Angithi uyabona manje ukuthi sebeqalile ukuthi e-South Africa sebe-issue ama-passport. Abothi labo bantu isigebenga lapho. Laba kabaseyi-government. Kanti ama-passport sekuqala ukuba lezigi bona bavula ngapha e-South Africa. Why? Vele ungabona i-government ithengisela abantu bayo i-passport, ibathengisela. Hayi kho. Lapho kuyenziwa i-business la.
Studio 7 njani ababukeli eja. Leli nsizwa lapho amakhomenti ababukeli besitsho ukuthi hawu ugawule azumanele umdala, hhayi umdala sowugugile. Azumanela nje le nto oyikhumayo uzwakala ukuthi uyakuvumelela kuyo. Manje uyatho ukuthi abanye ma bengasho ukuthi ukhethe luhambanga kahle bona besale beyibo bodwa abathi ukhethe luhambe kahle kuzolalelwa bona. Ingathi lina khona lapho bonke bakhulu bathi ukhethe luhambanga kahle kwenzakalani. Nanda liqinisa amakhanda silina luhambe kahle. Uyazizwa nje gawula ukuthi uthini kahle kahle.
Salibona Studio 7. Siyaphila Studio 7 maphosa lokhulumayo. Studio 7 sithanda ukubonga laphana kubafowethu be-MRP besibabone bekhuqulula udoti laphana kwabulawayo esigangeni. Imisebenzi emibi eyenziwa abathakathi laba abahamba bebophela amalembu abomvu esigangeni sakithi. Enza yonke le mfilingwane engaqondakaliyo ukuthi kathi kwenzakala umthi kuyathanda abantu bethakathi emini libalele likabha faka imbiya zabe faka amagama abantu phakathi kwembiya bona bokhuqulula wonke lo doti lo. Siyabonga lapho MRP ngathi ngaqhubeka kanjalo ibambe kanjalo thokoza omuhle. Siyabonga sithi thanki
kum kuhlala kushelela. Sanibonani Studio 7 nginganayo inkulumo enengi engizayikhuluma. Okwami nje ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngizathi phecelezi ngikhulume nje into e-straightforward. Uhluphe esinalo lapha kithi ukuthi abantu vele babamba izinto kuthathe njengokuthi izanu yaleli lizwe izanu ngama-dictator kuyayihlupha ngoba namanje njengoba sebethatha izinto lapha kule nto engizwe abantu bekhuluma ngayo le ndabeni lapho Ramaphosa ezithi hayi izanu kachonga ukuthi iZimbabwe uthi izanu that is the biggest mistake. Noma ngizwe nje ugawule ekhuluma ezithi ukuqondela kula nto eqondileyo. What money are they using bebuya la? Ababuyanga ngemali yezanu bathatha imali ye-state babuye bezoyisebenzisa ukuthi bona bese kuthiwa hayi abantu beZimbabwe hayi bonani siyadlelana le-ANC hayi laphana abantu bazwele emahoteleni hayi i-observed bazayo-observa sure ngoba lapha i-IEC ilungile iqondile izezela umsebenzi wangendlela eqondileyo. Okwabo nje bayehluleka kambe awula mahloni okuthi ungatela izweni lakho uthwele nzima ubuyeusugijima uzoyenza into okuthiwa uzoncedisa ngapha abala mahloni iyehluleka. Siyabona
salibonani basakazi be-Studio 7 nabalale be-Studio 7 ngikhumala ukunganyezwa uVictoria Falls laba phela lokhu thina abadala ngokwathi basicabangelani basithembisa ukuthi bazasibonga njengoba sahlupheka kangaka lathi ngesikhathi sempi sihlukuluzana lamakhiwa esichaya amakhiwa esithi hupi lothororo wathi wathi akuningi ukubala yikuthanda vele sathola nzima kakhulu sasesithabi nje sithi bazasibonga lathi njengama-veterans abakwenziwayo ngoba kungayisithi ilizwe leli akwalibalirathathwa lakathesi ngoba sasizahle sigcwaliswe ngu-Smith.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lezo ke izo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabatsha abasakhulayo lwe-National Youth Service osoluvuselelwa nguhulumende. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamuzi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo ze-Plumtree zithi sezithwele nzima ngendlala. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele-South Africa sithi abeZimbabwe bezanelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwama-rand kuhlelo oluzoqala kunsukana ezilandelayo lokuthatha ama-passport. Igama ngu-Chris Gande, sibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.